hayi Ndlovu, sezisihlupha sibili kakhulu kakhulu kuye engadini yami vele zihle zadla amabele aphelile. Sephelela bomakhelwana la badlele lo senior sebhuku Things and Majerimana la ubuyekezo report ukuthi hashe zimqedele amabele zele ziqedile ingadi. So ngayenza ukuthi izolo ngifonela abekemfala umanager kemfala usambulo moya ngamtshela ngomonakalo losuyenzakeleke babuya bazoba khona lapha balele khona apha bephethe imbubhu nje asabuya ngazakudla kwenye indawo. So ke into eluhlupho sili konke uyehla usiya kwamahlambu zikhona le sezifikile sezidlela abantu amabili.
Zile sikhathi esinganani zilihlupha ngoba siyazi zike zaba khona zahlupha kunyanga ezedluleyo zasuka zanyamalala.
Ngathi ziqalise nje kuyona le 4 days edlulileyo yikho lapho eziqalise khona ukuba khona ukufika ebantwini zona bezikhona egangeni eduze khona abasizibona nje nxa sikhangela inkomo. Then lapho kufika lapha ziqale zile 4 days zifikile nje seziqalise ukuhlupha abantu emasimini ngoba zingena abantu belele ma uvuka nje kuseni akulalutho
emasimini akho la kubomakhelwane okhuluma ngabo zithanyelila zithiyanga lutho.
Hayi ziyapho ngukuchiya khona okokuncane nje ngoba lokhwana kuyinto vele kudla khona kwana ukuthi kufunwa ngumuntu. Ziyachiya khona lokho kuncane vele kutshengisela ukuthi hayi indlala isisiphindile futhi nxa kungazange kuke kuthatha inyathelo eliqinileyo ngoba kathe zidle emangadini azikafiki emasimini. Nxa kungasathathe ngoinyathelo eliqinileyo ukuthi ziyangena lasemasimini hayi indlala siyabuyela futhi endlaleni.
Abe campfire bona uthi bafikile izolo benelisile yini ukuzithungatha lapho ezisuke zaya khona?
Ye bake bangifonela nje ngiyabona nge 2 hours befonile ukuthi bayaphinda bebuye lapha ebusuku. So bade bekomahlambuzi kwethi sebezamile ukuzikhipha emasimini so sezikhona apha emva kwemizi yethu esidakeni sethithume lapha. So namhla zithole zikhona lapha. So namhla abantu bafuna ukuzikhopha zonke ngale bakwanisa ukuthi bazivisele back to lapha ezihlala khona khona legangeni.
Baziqoqa njani? Bayazithinta njani?
Angikaboni ukuthi bazithinta njani kodwa ke bona ba ngoba kulabe campfire labe national park. So abe national park siwabololwazi kakhulu lana ama game ranger ekhaya campfire lawalolwazi ukuthi bahamba beziguduza lapho bezithola khona bayachaya umbobo bezigoqela ndawonye kumbe bezithinta nxa zingali bazithinta nje kuhle zihlambe bethi sebehambile kathana labantu sebeqala ukuduvula ukuthi zivaleke sibili zihambe ziye kathana.
Ucingo lona kule mizamo abayenzayo yini okululungisa ukuthi inyamazana lezi zihlale epark zingazi zabuye ebantwini?
Hayi ucingo akusela mizamo sokwahle kwaphela lokwana okwakukhona ngoba nje kwathi ngokutshontshwa kwamasola lawana ingayenzi izigangi zetsholotsho atholakala esetholakele. Hayi labo baqalisa ukuzicuphela amasola lamabattery lana lama-energize abo naba baziphatha amandla bathatha babeka lapha babeka khona emzini yabo siyakubona okunye emzini yabo. So kwahle kwaba into yokugcina nje hayi vele la ma-cutline akhona akakusela lutho angeke usajuti kwakulo cingo lapho.
Abantshontshayo bonabo kungani lingabamangalelanga emapholiseni inanku sokuhlupheka umuntu wonke isigaba sonke ngenyamazana lezi?
Bamangalelwa sibili atholakala lalawo masola abuya esebuyile ke aphelela khonapho ukuze neziziphatha amandla eziphethe ikemfaya.
Sithola imbiko yokuthi lohlupho njalo lwenyoni emasimini lapha.
Ye ayise utupho lwenyoni ngoba indlela ezidlule ngayo namhla baba komo ziningi kakhulu inyoni lezana kokuthi umuntu angeke azikwanise ukuzixotsha nxa zingafika emasimini akhe. So sesikukhangelele ngoba lo nyaka vele iningi lethu besilime imhlanyelo leyothiwa inyawuthi sibaleke umumbu ngoba lilanga liyashisa uyafa masinyane. So unyawuthi yokwanisa ukuba ukubekezela elangeni sasesilima wona wodwa kakhulu sibili. Manje inyoni siyazibona nazi sezifikile lazo seziqalisile ukuduma phezulu lapha asazi ke ukuthi kuzazala nkomoni kumbe ziyadlula loba zizahlala kokuphela zidla amabele. Hayi angikwazi ke khona lapha.
Indlovu nanku le yenelisa ukukhulumisana labe parks kanye labe campfire. Inyoni nxa zithe zahlasela elenza njani?
Ngapha sikhashana kakhulu ejithume sisekucineni lokuthi nje singenza njani siyadlelwa kuphela nje kube yikucina sacina isikhathi samakhiwa lapha namakhiwa ayebedumisa amaframachini abezispraya phezulu lapha but okwakathesi hayi ziyadla nje amabele zize zithengela athi siyabe sisika beka phansi lazo zithatha khona kwezikuthathayo.
Lona udaba lokudla elunjani kulezi insuku khona ngapho unkomo bakhona baswelayo ukuthi isebelamba
hayi indlala vele kaizange iphele sikhuluma ejishume lapha silime October nga ubuyele emuva usiyale balime ngoJanuary ngabanye ngabo February so indlala iningi sibili kakhulu kakhulu ebantwini abantu bayadinga ukudla ngapha bengawomisa enalinya uthi edliwa zindlovu ngabebetabula bebekelangeni kuwoma begiga ntambama so ngathi ngapha ejithume sebesila ngakhona lokhu abanye abantu abaningi abanye njalo abayakwanisayo bayakwanisa ukuzithengela impuphu esitolo impuphu ikhona sibili ningi bayathenga abakwanisayo but abangakwanisiyo kusho ukuthi sebephila ukudabula kuphela amabele abakwezinye izindawo lawo la kungalaluthi baphila nje labo ukuthi babe becela kubomakhelwane abangakwanisiyo abanye labo bekwanisa futhi ukuthenga ngoba abakavuthisi amabele kuyendaweni from nje ngathi komahlambuzi siyale kakavutha
bese liqalisile ukuchinza kodwa bese lidobhadobha emasimini
kathesi siphezu kwesenkomo kona lapha lo munye usibari wami nje siyahla sikuthi siyakholisa